Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 11 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa kobulawayo avimbe ikonsati yokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ebiqoqwe inhlanganiso ye-Election Resource Center namuhla. Kula beZimbabwe abatshayela amaroli amakhulu asibe lamaviki bese Rwanda abathi sebesehluleka ukuphenduka ekhaya ngokuswela imali ngoba inkampani ebibaqatshile isala ukubabhadala. Kuhlelo abaculi bethu silomasikandi umhlalisi Khumalo ehamba leqembu lakhe leIzethekeli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa kobulawayo namuhla avimbe ikonsati ebiqoqwe inhlanganiso ye-Election Resource Center ixhasane lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ngenjongo yokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi. Umcimbi lo ubumele wenzelwe eHersfield Chisanyama lapho obekuzahlabela khona abaculi abagoqela u-Esaf uEnzo Aishali lo Holy Ten. Ukuze umuntu angene ubemele aze lokuliphetshana okuveza ukuthi sowabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Amapolisa avikwa ayuvumele lumcimbi kodwa avuke esejikisile. Umkhokheli we-Election Resource Center unkosikazi Barbara Bebe uvengadobhi ucingo lwakhe kanti lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi laye sehlulekile ukukhuluma laye. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kunosizi ngoba ungakhangela lo ophethe ilizwe wathi yena ukhangelele isipiliyoni vote. So uma izinhlanganiso zincedisa ukuthi kube labantu abangafika leyo sipiliyoni ziyazinza ziyahlukunyezwa. Kodwa ungakhangela inhlanganiso lezi zonke kazikazi zithi khambani yovotela abantu zikhuthaza nje abantu ukuthi abayibhalile. Kube sekubonisa ukuthi laba abaphethe amandla kwalesi sikhathi into abayesabayo ukuthi abantu ngokuningi bengayabhalisa bengadliwa especially intsha. Yikho behlukumeza inhlanganiso ezikhuluma ngokuthi abantu abanjani abayibhalile.
Sehlulekile ukukhuluma lamapolisa kodwa awuboni yini ukuthi kungaba lesizathu esiqinileyo esenze avimba liconcert?
Akuvele kafikho isebe singesani akunasizathu esiqinileyo nje ukuthi bayesaba ukuthi akukhuthazwa abantu ukuthi bebhalise. Bona bajayele ukuthi becapitalize nge-aphathi so abantu bengabhalisa ngobuningi basebesesaba ukuthi bangadliwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Kula beZimbabwe abatshayela amaroli amakhulu asebe lamaviki bese Rwanda abathi sebesehluleka ukuphenduka ekhaya ngoba umqatshi wabo esala ukubabhadala imali abayivumelanayo. Bayingxenye yabatshayeli abangamashumi amane abaqatshwa inkampani yeSimba Logistics ukuthi bathwale izinto ezazisetshenziswa inkampani yamaChina eyakha iPhalamende yeZimbabwe entsha eMount Hamden bazihambise kwele Rwanda. kodwa abachayeli laba bathi umqhatshi usesala ukubabhadala imali eyasalayo. Ngokunjalo abanye babo bathi sebehlezi nje edolobheni leKigali khonale kwele Rwanda, kanti abanye baphelelwe ngumphako emngceleni weZambia leTanzania. Abanengi bathi kabasela mali yokuthenga ukudla lepetulo yokuphenduka ekhaya. Sixoxe lomunye wabachayeli laba ongathandanga ukubethwa ngegama.
So this guy promised to pay us our balances, but they didn't pay in time. We waited there for more than 3 weeks at Masaka, and we're communicating with them.
Abantu laba bathembisa ukusibhadala imali yethu eseleyo, kodwa abasibhadalanga. Sahlala eMasaka okwamaviki amathathu. Kathesi sebesithi bazabhadala abanye, kodwa abanye bathi kabasoze bababhadale ngoba yibo ababanga umsindo kakhulu ngalolu daba. Izolo bathe bazabhadala izimota ezingu 8. Lami ngihambile khonapho sakhulumisana bangibhadala, kodwa balile ukubhadala imali ye-demarage, lonke besithi bazabhadala. Osokuhlupha kakhulu yikuthi abanengi asisela mali yokuthenga iphetulo yokusuka eMasaka sisiya eZimbabwe. Ama-TIP ethu, ama-permits, lama-insurance ase-expire. Osokusixabanisa labemithelo khonapha kwele Rwanda. Bathi ungaphuza phakathi kwamaviki amabili kumele ubhadale i-$400.
For the delay of 2 weeks, each truck is paying $400. So it means if you delay more, this amount will be accumulating.
Lo ngomunye wabachayeli beZimbabwe abathi sebesehluleka ukuphenduka ekhaya bevela eKigali kwele Rwanda ngoba inkampani ebibaqhatshile eSimba Logistics isisala ukubabhadala. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zalinkampani.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafowembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje sixoxa ngezokulima njengoba izulu seliqalisile nje ukuchitheka. Kule mibuzo eminengi engaba ibuzwa ngabalimi efana lokuthi yipi inhlanyelo umuntu amele ayilime, lokuthi inkomo zinakekelwa njani ngalesi sikhathi. Silengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Mangiqale ngabantu abalezifuyo, because ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi amadlela abesangani abesephelile izulu leli lingakaqali. Phezu kwalokho yisikhathi sokuthi inkomo ziyawisa amathole. So engingakuxwayisa ukuthi hayi kusahluma utshani abalimi baqhubeke bezincedisa inkomo, ikakhulu lezi ezisamithi, ukwenzela ukuthi zingakhulelwa ngumthwalo wamathole, ngoba inkomo ziyacuba endaweni eziningi ngendaba yokuthi utshani abukabi khona. So bengazikhohlwa inkomo, and then lalaba abafuna ukulima benanzelele ukuthi inkabi zabo abazazisebenzisa ziqine okungakanani, ngoba umsebenzi wonalwana obudonsa ikhuba ufuna inkomo eqinileyo. So bona banobhantomi labo banibani abayibona abadonsa ikhuba, kuqakathekile ukuthi abalimi bazincedise ukuthi ziqine zenelise ukwenza umsebenzi wokulima.
Nxa zingakaqini inkomo, kulomuthi yini abalimi abangazipha wona?
Umuthi omkhulu ntungameli ikudla. Ikule ndawo eziningi kathesi ezithengisa utshani, emashopu la athengisa ifeed uyakwanisa ukuthola abo-open fattening. Kuyazincedisa ukuthi zibe lamandla. By the time usumbakithi khuba, inkomo isikwazi ukuthi iyalidonsa kuhle, ngoba asifuni ukuthi inkomo ziphume esikhathini sokuthi yemasimini kodwa akaziqinanga ngendaba yokuthi akasizincedisanga. So kasinanzelelenini ukuthi zona inkabi zethu ziqinile, sizincedise ngotshani langokudla ukuthi zenelise ukudonsa amakhulu.
Nxa sesikhangela inhlanyelo lapha ikhona yini inhlanyelo mhlawumbe ongathi ihamba phambili abalimi abamele bayiqhakathekise
enhlanyelweni into ngameli siyayisithi thina ukuhamba ngendawo ngendawo uma ngithi ngiyananzelela ukuna kwezulu imango esengathi use emathebelele north wobolupane usiyaphezulu izulu liqale masinyane ngakho bona sikhangelele ukuthi kufanele badinga inhlanyelo esingathi ngama medium season varieties idube kodwa nxa ususehla usisiza emathebelele south nxa kungumumbu sixwayisa ukuthi abantu bethenge umvundla kumbe bethenge inkawu so emunjini nanzelela lapho khona unanzelela ukuthi izulu livama ukuna njani nxa livama ukuthi lina liphele masinya inginhlanyelo elempikitsha yomvundla kumbe enkawu leyo izashesha injani ivuthe kodwa nxa usendaweni izulu elina kuhle sibili isikhathi eside hayi ungathatha ke lawa amanye ama varieties esika isithi ngamalongo siyaxwayisa futhi lonyaka ukuthi bakithi kasingahlanyela umumbu kuphela kasihlanyela umumbu siwuhlanganise lenyawuthi siwuhlanganise lamabele siwuhlanganise lento ezifana labondumba ukwenzela ukuthi izulu lingabaleka singasweli lutho totally
ukhulume ngemifanekiso esemasakeni enhlanyelo babankomo uthi kule dube kule mvundla kule nkawu abanye bayibona kuyimifanekiso nje ungachasisa ukuthi umfanekiso ngamunye uthoni
inhlanyelo enenge esetshenziswayo kwelakithi eZimbabwe ngevela kwabesitco kanye baadvertisele kodwa yibona ababuya lomqondo omuhle ukuthi abalimi kwesinye isikhathi nxa sisebenzisa thina ulimi lwethu lesayensi sokuthi i-short season, medium season or long season variety kabakuzwisisi basebesithi bona ukuthi abalimi sibancedise asifake kumfanekiso so umvundla into egijima masinya so umvundla uveza ukuthi inhlanyelo loyinjani iyashesha ivuthu inkawu layo iyagijigijima kodwa kayilasiqubo esinjengesomvundla so iyalandela futhi khona lapho then nxa sesisiya ekudube phinde siye endlovini lokho kutshengisela ukuthi inhlanyelo yakhona ithatha isikhathi esingakanani so yindlela-ke abantu bakositco abakubeka ngayo kuyancedisa khonokhyana ukuthi ngokubona kuphela abalimi bebeyazi inhlanyelo eqondane nabo
njengoba izulu seliqalisile nje ukuna singathi ukulima sokuqalisile yini sokuyisikhathi
khona siyasithi thina ungathola izulu elifika 30 millimeters kumbe ngaphezu kwe 30 millimeters yizulu elithambisa umhlabathi ukuthi usungaqala ukuyadweba ukuyahlaba umfolo kodwa kwesinye isikhathi kufanele ukhangele ukuthi umumo womkhathi ukuthi ungaqhubeka uhlanyele na kumbe uzalima kuphela ulungiselela akomthikhathi ngabe kutshela ukuthi hhayi lizabaleka izulu kwamaviki amabili ubususiyahlanyela wena ngalesi sikhathi abathi izulu liyabuya khona lapho elizaba khona okwesikhathi esibi khathesi sibili ye abantu kabaqalise ukulima bephendule umhlaba kwezinye indawo kodwa bekhulume nabalimisi ukuthi bengaqhubeka behlanyele na kumbe belinde izulu lesibi
Nomzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima siyabonga ke ngesixwayiso sakhe lapho kuhlelo lwezemaphandleni sixoxela ekwele Kenya siya kuhlelo lwabesifazana
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile emhlanga. Lamuhla sicubungula eziphathelane lodlakela kwezombusazwe.
Igama lami nguJevin Jofa, MP owakobulawayo. Mina ngatshaywa insiza. Siyakhuthaza abanye ngokukhampena asingena emzini we-candidate u-Augustin Gumede. Mina njalo ngizange umuntu oyedwa baqonda ukungifakela abantu abangu-4 omama babili labo baba babili. Obesithi uthe ngu-MP wangaphi ngibatshele bangitshaye kunjalo bathi honorable batshaye. Bathi uleqiniso yini ukuthi support isiqephu C ngithi ye batshaye. Uleqiniso yini ukuthi uthengisa iZimbabwe emini engaka. Ngithi kanti lavumelani ukuthi u-Augustin Gumede ahambe e-nomination court afake ibizo lakhe. Anti lalamukela ibizo lakhe. Ngibuza khonokho ukuthi bile bengitshaye. Ngingakhali kodwa bengitshaya ngogodo. Omunye waze wangikhaba okuthiwa yikarati ebusweni la. Yikho labona ngivuvukile ebusweni la mehlo esiba mnyama. Kwabuya omunye wethu owayedrive imoto okuthiwa ngubheki. Nguyo engangena emoteni yakhe. Silandelana le moto yamapholisa sisiya esibhedlela. Saphiwa omunye nomunye amaphilisi amabili awamapha nathi. Ukhansila uMathuto wayetshaya ekhanda bamnika amabili.
Ubona ingani ukutshaywa kwakho kulokwenza yini lokuba ngowesifazane?
Omama labo abaye bekhona abanjengabo Gladys Moyo labanye izalukazi ezakhitshwa amablawuzi bethi omama behamba amavele phandle babetshaya ye wonke umuntu. Kodwa njengomama mina ngibona ukuthi omama batshaywa mo mina ngibona ngani ngahle ngathagethwa.
Saxoxa njalo lo mgcini sihlalo webandla leZANU-P F eMathebeleland South khona ngapho mnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu wathi yena uyasola ukuthi kungani imfanekiso itshengisa abesifazana labo sebekhonyuliwe izigqoko, kungani ingekho ebatshengisa bekhutshwa lezi zigqoko?
Okwenzakalayo abantu laba basithathela amafoni. Sikhitshwa amalokuzeni ama-top law irigalia kwaye kungala mafoni. Ngamafoni ayefihliwe esawawubonayo after sebephumile. Asinceda kakhulu amafoni analawo vele kwaye kuzahlala amalanga kungala muntu kungala pholisa elaziyo ukuthi
njengomuntu omela abantu. Ubona ingani kuyabuyisela abesifazane emuva ukuthi baphatheke kwezombusaso?
Mina ngokwami soze ngibuyele emuva. Ngeze ubuhlungu kakhulu li-interviewer ubaba weZANU uBelieve Gawule. Yazi ubaba lwana nyamhlonipha nyamazi kakhulu. Cabanga ukuthi njengomuntu ongaze wayezabuya ezobona ukuthi shuwa uThofa njengendlela ambiza ngayo utshayiwe yini. Kodwa ngokuthi ufuna ukuthi azwakale ukuthi ungumuntu weZANU ube ebekhuluma ekhuluma into eyidoti soyinje ubuhlungu kakhulu. Ngakhuluma njalo omunye embuzo ngathi angazi ukuthi ngizakhuluma njani, ngizakhuthaza njani omama ukuthi hayi i-politics lathi bomama kumele singene sisizimele. Kodwa sebebona utshaywa kangaka ungakwanisi lakubuyisela. Bona omama labo kumele betrainwa benze i-self defense of some kind. Kuleni into eqakathekileyo engingazanga ngiyikhulume, i-gender commission babuya esibhedlela kodwa angizwanga enyuzini, angibonanga i-statement. So kutho ukuthi konke lokho kukona ama-commissions ama-ministries vele kabameli bantu ngodoli abadonswayo abatshelwe kokukhuluma nini. Balandani esibhedlela?
Uxhaso olwavela kunhlanganiso ezizimeleyo lezilwela amalungelo abesifazane le parliamente eBrithani yakhuluma ngakho yakubetha langebizo kuyanceda yini lokho kuloseke?
Lokho kuyathokozisa. Bakhona abanye abathumezela ama-message abanjenge-Wild, abanjenge-Women's Coalition, ithumezela ngikhulumela ama-flowers. Khona ngisenza okuthiwa yi-catch up kathesi thi ngayingakwanisi ukubamba ifoni njengo-Justina Mkoka labanye ababuyayo esibhedlela. Ngiyabonga kakhulu, yinto efunakala yona leyo ngokuthi angabali okuningi. Kathesi ngabamba ifoni ngiyabamba for few minutes kumele ngiyijeke kathesi ngiyikhuluma kanje so iphezulu isandla lokho sibuhlungu.
Lo ngunkosikazi Jasmine Thofa, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change esixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
C Siyabonga sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le Mthwakazi Republic Party. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga babu Gande, linjani labalaleli? Ngiyabonga ukuthi ungamukele ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi njengebandla lithini ngodaba lwegugurawundi?
Yebo babu Gande, thina njengemthwakazi Republic Party kasivumelani lecebo lika Emerson Mnangagwa labantu bakuba besishonene abathi izinduna zakomthwakazi kaziphathe udaba lwegugurawundi. Okokuqala, uzananzelela ukuthi iZANU-PF government dating back from uRobert Mugabe up to now isilidwa nguMnangagwa ayikaze yavuma ngiceke abantu belalele kumbe umhlabu lalele ukuthi bayibo ama-perpetrators. Abakasitheli isizathu sokuthi igugurawundi yathunyelelwana ukuzobulala abantu bethu lokuthi babebulawelani. So ngaleso sizathu sithi thina abakabi leqiniso ngoba okokuqala okumele kube khona kwenzakale ukuthi sizwe umbulali evuma ukuthi hayime ngabulala amaNdebele, ngiwabulalela isizathu lesilalesi. And okwesibili okumele u-Emerson Mnangagwa kwazi ukuthi ngesikhathi segugurawundi kacalanga wayacela i-permission ezinduneni zakithi ukuthi hayi ngicela ke limvumele ngingene ngibulale abantu be. Akwenzanga lokho ke. Kuyasidanisa ukuthi kathesi usenguyothi izinduna kaziphathele ludaba mazingabi ngothathekile zisetshenzise iZANU-PF ngoba yizo ezabulawelwa abantu. So ke ngaleso sizathu sithi izinduna kazila capacity yokuthi ziyibambe indaba ngoba okokuqala ngakwelinye icele zingama-victims and survivors of the Gugurawundi genocide of 1983. Njalo okunye okusenza sithi izinduna zikho qualified ukuyibamba le ndaba ikuthi sifuna i-international Truth and Justice Commission eyo ezaphenya ilethe uperpetrator egcekeni ukuthi nguye lo wabulala abantu. Ngaphandle kokuthi kube lale i-commission konke okwenziwayo ngamatope elizakhumbula ukuthi mhla ka 1 August 2018 okwabulawa khona abantu abangu 6 khona le eHarare after elections. Umnangagwa wadinga international commission eyayiphethwe ngubaba uKgalema Motlanthe, former president of South Africa, lo munye wayevela eHarare UK lase Nigeria labanye ngisakwazi ngomunye wayevele Namibia. So ke kanti nxa kufa abantu abangu 6 kuyebizwa international commission ukuthi nxa kufa abantu abayedlula 40,000 abanye ba disappear ba retrieve, you know, kwenziwa into eziningi ezilucukibo. Indaba kuthiwa indaba kayibanjwe izinduna kumbe ku appointwe i national peace reconciliation commission e local commission. Kanti ngakwelincele vele i national peace and reconciliation commission siyakwazi ukuthi lugatsha lwezani PF kanti lazo izinduna siyakwazi ukugatsha lezani PF ngoba ziholiswa yiyo ihulumende. So ngokunjalo siyimthwakazi Republic Party sithi uMnangagwa akakame ukuganga udaba lwegugurawundi. Thina njengabantu bakomthwakazi esabulawelwa abantu sizazilungisela, yena kaphume ame eceleni.
Kodwa khona ukuthi kusetshenziswe izinduna aliboni njengecebo na elibalulekileyo?
Babu Gande, akusoqinisa ukuthi izinduna yizo kumele ziphathe lolu daba lokuthi indaba le yabisezandleni ezirayithi. IMathebele le ndumente umthwakazi as a whole is still under genocide, but this time is no longer a physical genocide but sokuyi-economic genocide. Izinduna kasikazizwa ziphawula ngomnotho wonke otshonke Mathebele lendu siyadivelopha iHarare. Asikazizwa sikhuluma ngakho konke lokho. Asikazizwa izinduna zikhondema i-1979 Shona Grand Plan, le 14-page review kunye le code triple X kaChamisa, le triple C yakhe. Ngoba ama-documents la engiwabalayo akubalile kwabamgceke ukuthi bazoshonalayiza imthwakazi yonke jikelele, batake over politically, economically and in everything. So in actual fact engikutsho ukuthi saphuma ku-colonization yamakhiwa sangena ku-colonization yabantu abamnyama this time abangamashona. Akuvumi ke ukuthi induna zithi ziyeqela udaba lwegugurawundi zona zisehluleka ukubamba udaba oluyinsindaba phendule yendaba udaba lwegugura unje
okugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga babugande labalaleli ukunginika ithuba lokuthi ngikhulume ehlelweni
lo ke bekungumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilalo
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba. Balandeli benguqu nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Chicken in 1 Triangle United 0 Ngezi Platinum 5 Wawa 0 Harare City 3, Highlanders 1, ZPC Kariba 3, Herentals 1, Black Rhino 0, Blawayo City 0, FC Platinum 3, Grandbond Bullets 0. FC Platinum ise yaphiwa inkezo ye Premier Soccer League. Siziqhibe ngohlelo abaculi bethu. Namhlanje silomasikandi umhlali sikhumalo ehamba leqembu lakhe le izethekeli bephethe idlalate labo elitsha elinesihloko esithi entathakusa. Umhlalisi leqembu lakhe bacula bekwele South Africa. Leli lidlalate labo lesibili kanti lilengoma ezilichumi.
Ngibingelele for Nkomo. Umhlalisi angifana omncane nje ozale kobulawa enkulumane ekhaya ephuma ekhezi emaphisa ehloniphane or esimphane kahle kahle isport. Endimeni zomculo ngasho ngidayi. Dala ngayibamba ngimncane nginjalo nje ngiqala ucula newisa sasebenza neGrestazi sasebenza neMinana Brothers ngithema sasebenza neMinana Brothers at the same time sasebenza nesizukulwane okuyiqembe elikhulu kahle kahle icula umbhaqanga balaza abaningi ngisebenza nalo nomunye umfowethu abathi ngithokozana kwazikhaya
uyinkosi yamakosi uyinkosi yamakosi uyinkosi yamakosi uyinkosi yamakosi izohlale ngibonjalo
Abangathanda ukuthenga idlalate kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafuna ukuxhumana nami ngingatholakala kunombolo ethi 083-842-6659 kuFacebook ngikhona izethekeli band nje izethekeli sekhizethekele basithola lapho yamculo wami usatholakala kimi nje awukafika endaweni eziningi yabafuna ama-CD yakhona usatholakala kimi kahle kahle umculo
abalandeli ke ubashiyela wapha amazwi
abalandeli emakhaya nabalaleli ngabashiyela igama elithi isupport yabo sayidinga kakhulukazi sayidinga kakhulukazi isupport kibo ukuthi nabasakazi bengadlala umculo yethu siyacela kahle kahle
Ucula ke kamnandi lapho umhlalisi ikhumalo ehamba leqembu lakhe leizethekeli besiqhibela uhlelo lwethu. Kwanele olivalelisayo ngontungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.